ukona ukuthi ama companies akunywa ngujo wasiwa zithi wathi ngoba thina esikwazi ukuthi akula ama companies amalutshwane asebenzayo ama company amaningi ababe yawatsho abantu zanifisi besithi indigenization yabo siyaphumelela informal sector yenxa engaye emsikeni estradeni sithi yathatha imali yakho nayo ukuthi ngoba ama companies abhaliswe ama official companies vele semalutshwane akusela ama companies semalutshwane vele
engaphumelela uJoao ubona amanyathelo la esiba lo mthelela bani sikhangela ukuthi amankampani avela yasadalala lo mnotho kauma ngakuhle
liqiniso ngoba amakampani amaningi afuna ukufaka izimali lapha bazagcina sebesithi kanti kungathi abantu bezimbabwe bekhala behlale belukhuma ngokuthatha imali baza kuba balutshwana abangenisa imali amakampani akhona labagcina sebevala sebesithi hayi lokhu asawukwanisi imali yakhona ayithathayo yena iyagcina singena ezikhwameni zabantu bezanupf sokusiba lokuxabana lokuningi nengi-corruption so afuna ukukwenza kulezi thelo eziningi eziphambanisekayo sesikhangela phaa sesikhangela elakusasa
ungamxwayisa ngawapha amazwi
into ekhona ukuthi yena uPatrick wawukahlale phansi ecabanga ngendlela zokuthi ama-companies amatsha wona laba abantu abavele bazuza imali ye-indigenization yama-ownership schemes kaba khangele indlela zokuthi baqalise ama-business amatsha kulokuthi babe belokhu bethatha abantu bezane bahlala begamula kuphela bethwele ihloka begamula kulokugamula ngabahambe bayehlanyela kube nama-companies amaningi ukwenzela ukuthi umnotho uye khona abantwini umnotho abawenzayo bona abantu.